Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela emoyeni ku studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 15 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye Global Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo.
Kulesi sibonile ukuthi hayi angingcothi nasibeke izikhali zethu phansi, maybe ingxenye uhulumente engasizwa isikhalazo sethu. Vele khathesa kulanto enelayo ukuthi isikhofi zabantwana bethu azikwani, imali yokudla, imali yokugada, ngoba into yonke isinto engayosiyi-US dollars.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi baqina ngokuthi uhulumende kumele aholise ababalisi imali ephezu kwe-$500.
Siyabonga kakhulu ngoba umthethanda kusethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastandards atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo unqume ukuthi uhulumende kala mvumo yokunikeza izitalata zaleli dolobho amabizo amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uncome inhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo eGlobal Fund ngokuphathisa eZimbabwe kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculaza, ufuba lwe-TB, uqhuqho lwe-malaria kanye le-COVID-19. Inhlanganiso le ithembise ukuphathisa eZimbabwe ngezigidi ezilikhulu lamachumi amabili amadola $120 million emele isebenze kunhlelo zokulwisana le-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngabezempilakahle enkundleni ye-Twitter. Bathi okwamanje eZimbabwe sokuhlatshwe abantu amajekiseni angaba zinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 231,632 awukuvikela i-COVID-19. Lolu gatsha lwazise njalo ukuba kulabantu abaphose bafike amachumi amane 39 abatholakale belomkhuhlane lo izolo, okukhweze inani lasebefunyenwe belawo laya kunkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 37,369, kubhubhe njalo abahlanu. Lokho kukweze inani lasebefile selonke lomkhuhlane ufike eZimbabwe nyakenye laya phezu kwenkulungwane elengxenye 1548. Silokhe sikudaba olufanayo abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abalinde ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 sebelovalo kulandela ukubhubha kwezizalwane zakulelo lizwe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-Shield. Kubika umqondisi Dube.
Ngomvulo uhulumende weBotswana obike ukuthi sekusungule uphenyo phezu kwedaba lwabantu ababili ababhubhe ngemva kokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-Shield. I-COVID-Shield ifana lejekiseni i-AstraZeneca kodwa yona yenziwa kwele India. Kulokukhathazeka okukhulu ukuthi ijekiseni i-AstraZeneca ayiphathi abanye kuhle ngemva kokuhlatshwa, abanye benquma igazi. IBotswana ithi ababili ababhubhileyo kade besanda kuhlatshwa ijekiseni njalo baleminyaka edlula amachumi amahlanu lanhlanu i-55. Ugatsha lukahulumende olubona kusetshenziswa kwemithi ithi elizweni olweBotswana Medicines Regulatory Authority Bomra uDokotela Phatharsarathi Kurumudu uthi uphenyo olwenzwe phezu kokubhubha kwababili laba luzathatha phose amaviki amabili.
It usually should become based on access to information, and then especially in the case of vaccine, there's possibility that sometimes there is could also be a postmortem that is done. But I'm not talking about.
We are doing what Uma will say. Sagalu is in Jagobelo, which means a wasted tumble, and he could move a rope, la rotas canela, lesbinia in Bangela, local Gunatata Malanga, Afiga Machumi, who see our Chumilambi.
So that process may take any time between 10 to 12 working days.
Ulandela izimfa ezimbili lezi sologesaba ukuthi abantu baqhubeke ngohlelo lokuhlatshwa iJackson ye COVID. Aba fana lonkosikazi Sindiso Sibanda ohlale eGaborone bathi kumiswe uhlelo lolu ngoba kungabe kunabantu ababulewe ukuhlatshwa iJackson ye COVID kodwa kungabi kwanga.
A lot of people ngapha eGaborone, let me just say entirely eBotswana, sebesesaba. Lalaba kade bezimisele ukuthatha injection le bayesaba sebebuyele emuva ngoba iningi labantu abasishileyo akade bethethe injection le izimfa zabo kade kaziregistwanga abakwaziyo ukuthi abantu laba basichiye ngemva kokuthatha injection le izihlobo labangane labantu abaseduzane labo.
Umnumzana Benjamin Spandala uyavuma ukuthi sekulohlupho mase kubhubha abantu ikakhulu ngoba besekuvele kulokungunanguna phambilini.
Vele kumasekrizi amaningi abantu bebesuspicious ngayona le ivaccine ukuthi isilungele yini kumbe ilande ukuze sibulale. Ma ukuphuma okunje sokuveza sokukonfirma ama conspiracy theories akade khona lawa ukuthi khona ivaccine le abantu singayamukela. Sokusethusa nathi esilayini leyo kade sikhangele ukuthi khona siyihlabe na le injection sokuza senza sibe lonqineyo.
Kodwa abezempila kahle kweBotswana bathi abantu befaka amaphaphu phansi beqhubeke behlatshwa amajekiseni eleBotswana lisungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngenyanga edluleyo ngemva kokuthola isipho samambodlela ezinkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000 sivela kwele India. Sekuhlatshwe abantu abaphose befike inkulungwane ezilithumi lasithiyagalombili i-17,808 kodwa uhlelo lolu selumile ngemva kokuba amajekiseni aphele. Sekubhubhe abangamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithuphalane 664 kweleBotswana ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umhlaba wonke jikelele kulokungahlaliseki phezu kwamajekiseni e-COVID-19 ngemva kokutholakala ukuthi enye eyenziwa yinkampani ye-Johnson and Johnson layo ibangela ukunquma kwegazi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabon kweleBotswana.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi eZimbabwe bathi ababalisi sebelesikhathi besehluleka ukuziphilisa ngeholo abalitholayo. Ngokunjalo bathi isicelo sabo esikhulu kuhulumende ikuthi babuyiselwe kuholo ababelithola eliphezu kwe-$500 ngo-2018. Kubika uBathabile Masuku.
Izikolo lokhe zavulwayo mhla ka 15 lamhla ka 22 Mbimbitho, abantwana bahamba okwamalanga amabili esikolo kodwa kulamalanga abanye sebehamba kanye ngeviki, kwamanye amalanga ababalisi bayabe bengekho esikolo ngezizathu zokukhalala umsebenzi. Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS uthi ababalisi sebebekezele okwaneleyo.
Ababalisi sebebekezele kakhulu isikhathi eside lokhu bezama ukuxoxisana lohulumende ngendaba yeholo labo. Bona bavele ababalisi kabakhaleli iholo labo likhutshulwe kodwa bakhaleli ukuthi libiselwe lapho elalikhona ngo-2018. Okumanje uhulumende usetshengise ukungahloniphi ingxoxo ngoba nxa ebuya kuzokhulunywa uhlabe ephethe ukuthi yena uzolinikani lanxa livumelana lakho lanxa lingavumelani lakho. Ngakho ke kathesi ababalisi sebekubonela ukuthi ukukhuluma nje besethuselana uhulumende layathi no work no pay labo bethu we are incapacitated akusebenzi ngcono beyenze lokho okulingane le mali yabo abayiholayo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North uthi yonke into isithengiswa ngedola leMelika ngakho imali abayiholayo ayiseneli lutho.
Sesibonile ukuthi hayi angingcothi nasibeke esikhali zethu phansi maybe ingxenye uhulumende engasi sizwa isikhalazo sethu vele ngikhathisa kulanto elenelayo ukuthi siyenze isikhofuza abantwana bedazikwani imali yokudla imali yokugada ngoba into yonke isintengo yesi-US dollars so sethu uhulumende thina kasipisele ku-$450 ade sihola ngo-2018
umnumzana Vusumuzi Mahlangu umqondisi we-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi ababalisi sebebakhuthaze ukuthi bahambe amalanga amabili ngeviki.
Sesikhuthaze ababalisi ukuthi ke bahambe emsebenzini okwamalanga amabili kuphela ngoba iholo leli abaliholayo lenela nje ukuthi bahambe kanye kumbe kabili emsebenzini. Sikhangelele ukuthi ke uhulumende uzaphuma le ndlela ezizancedisa ababalisi ukwenzela ukuthi ke benelise ukuphila njalo benelise ukuya emsebenzini. Ababalisi umsebenzi bawufuna njalo bawuthanda kodwa ke sokusehlu ula ukuthi bafike emsebenzini lendleko ezikhangelane labo yokuthi sikhangelele ukuthi ke uhulumende ke akhuphule iholo sikhangelele ukuthi ke ababalisi ke bathole imali elingana i-$540 kusiya phezulu kusikhangelele ukuthi ke anike iZimbabwean dollar elesilinganiso saleyo mali kusetshenziswa interbank rate.
Omunye wabazali unkosikazi Sibonile Ndlovu uthi ulokudana ngalokhu osekusenzakala ezikolo.
Dana lokuthi ukuthela ngisenzakala esisenzakala nje eZimbabwe ukuthi kunje nje kade sesithetha abantwana sabahambisa ezikolo bese kuthiwa amatisha kasayi esikolo engikudanela kakhulu nguhulumeni ukuthi ngawuya kazulula ingxabano yakhe lamatisha abantwana bethu benelise ukufunda ngoba kunje nje abantwana yibo abasafaya lathi ama-parents esithwele nzima bese ngazange sekukukhangelele lokhu okuyinto wakhona kusuka kungani sathisa thina ama-parents thina imali nzima sibhadalela abantwana bafike bahlale ezikolo bengasafundi bengasela lobakhangela athi sithembele ukuthi ezikolo bazafika bafunde njalo.
Kumaviki adluleyo ababalisi bale ukwamukela imizamo kahulumende yokuthi iholo labo likhutshulwe ngesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75%. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo we-public service Labour and Social Welfare yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo kodwa kumaviki amabili adluleyo usikhwica mfundo Paul Mavima wathi ukukhulumisana kuyaqala kuyona le iviki lapho okuzaba lomhlangano lo njalo uzaqinisekisa ukuthi uyalulandela lolu daba. Ngimele Studio 7 yobulawayo ngubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi namuhla unqume ukuthi uhulumende kanamvumo yokunikeza izitalata zakoBulawayo amabizo amatsha kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabahlali baleli dolobho ngomnyaka odluleyo besithi kwephula umthetho we-Urban Councils Act. Umphathintambo kahulumente umnumzana July Moyo waphikisa lolu daba emthethwandaba esithi kwalandelwa umthetho njengokunquma kwedale lekhabhinethi ngemva kokukhulumisana lamakhansili amadolobho wonke wona alotshelwa uluhlu lwamabizo uhulumende afuna asetshenziswe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha elimela abahlali bakoBulawayo umnumzana Job Spanda yena othi isinqumo lesi siqondane ledolobho lakoBulawayo kuphela hathi amanye amakhansili athola uluhlu lwamabizo amatsha awezitalada evela kuhulumente.
For today we suggest Dakuba he granted that order by setting aside that statutory instrument in as far as relates to Bulawayo. He did not set it aside in respect of all towns and cities, but only in as far as it relates to Ama Street and the road change name for Bulawayo.
Yeah, now uhulumende uyenelisa yini ukuphikisa lesi sinqumo?
The Home Minister actually filed about opposing papers. Kulama rules and ama timelines within which certain things must be done. Home Minister, although he filed ama opposing papers, his opposing papers were filed late. Well, he filed them in time, but Tinagasasikelanga notified us ukuthi he was opposing for quite a long time after he had filed. So we then took an application. The minister was in breach of the regulations of the rules, and it was as if he had not opposed the application. So so I got the grant application yet you would minister my papers at our file our key from the file to this matter was put of course. So yes, if the minister wants to challenge the case, have the right to do so, but
Linqobe esingathi technicality ngesingisi kumbe hayi ngempela ube phule umthetho.
Well, thina as far as we're concerned, okuqala uvela umthetho oyena singakazanga ulandi. It's the lenyo try change alteration of names and so on. And yenze njalo wasephinda futhi wase faila ukuphoza icase ngendlela akadumela aphikise ngayo. So as far as we're concerned, he lost the matter on both the substance of the matter, and secondly, technically, he was not in court.
Lo ngumnumzana Jobu Spanda igqwetha siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sivindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association onguye owakhweza lolu daba emthethwandaba.
Nazethu uhulumende wagijima nje wasebonga ujikijela induku phezu kwabantu ngokunjalo abantu akubathabisanga sasesithathele elinyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siyephikisana naloko. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usithethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona, njalo bacacile ukubana even le special instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni wabathi snull and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzela kulamanye amabizo ayephumile ngabantu abangathi, kodwa kwakungasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona asikwali, bakhona sibili abanye abangama-national leaders abangangenayo nxa bengasuki la. Kodwa kuyinjongo yikuthi abantu abaningangalelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha ababizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi lambe umuntu ngathi sihlezi khona le Harare agijima abuyela abafika singamabizo. Kodwa umthetho uqala ufanele akhulumisane lathi kwakuvele asitike ithuba lathi sibe la wethu amabizo ukuthi hayi sifuna phana kube nje engxenye labo bese befana. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councillors lapha koBulawayo, sikhanti ama-councillors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona lawo basonge kufanana bayehlala ecouncil ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokhu kuzange kusebenze ngezinye indlela for some councillors agcine engasatshengisi ukuthi wayekhona, kodwa akhethwa yithi kubana simele. So ke kufanele abe le ngxenye lawo njengeicity of Bulawayo ukuthi ube le ngxenye. Ngokunjalo kusa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe.
Lisuka lapha liyangazi soluphelile yini lolu daba?
Sikhale ukuthi-ke thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councillors bethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi ukuthiwa yi-consultation sibe ne-input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besifithi lesi starada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje esinje. Sikhale uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi. So ngokunjalo kithi sokuphelile, asikhalangi kube lokunye ukuphikisana. Siyabambili sofanele kubuye ezakhamizini, izakhamizi lazo zilethawa zamabizo, indaba iphele khonapho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ulivestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okudibana labesifazana ngalesi sikhathi sokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umnumzana Anthony Blinken okuhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Afghanistan lapho akhulumisana khona lohulumende kamongameli Ashraf Ghani ngokususwa kwebutho lwemelika kulelo lizwe. Umongameli wakwelemelika umnumzana Joe Biden ufisa ukuba ibutho lisuswe kulelo lizwe ngompandula lonyaka. Awuba kubandla lamademokrasi bafisa ukuthi kwengezwe abahluleli bomthethondaba we-Supreme Court okwamanje osezandleni zabasekela ibandla lama-Republicans. Okwamanje kulabahluleli abayisitshiyangalolunye 9 bafuna babe lithumi lantathu 13. Ele-South Africa zelimise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvuselela amasotsha omzimba ukuze ulwisana negciwane le-COVID-19 ngoba kukhanya engani idala ukuba abantu babe lamahlwili emzimbeni.
Udaba lokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service luqhubeka lusegudwini abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDC Alliance besithi uhulumende uqoqa ukusebenzisa abasakhulayo abazaphatheka kulolu hlelo ukutshaya abantu kukhetho luka-2023. Abasakhulayo abangena kulolu hlelo baziwa ngokusetshenziswa iZanu PF eminyakeni edluleyo ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Kodwa uhulumende uthi ujonge ukufundisa abatsha laba ababizwa ngokuthi ngama-green bomber imisebenzi yezandla kanye lembali yelizwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi ludlakela kuphela oluqoqwa izanu PF.
Akusimangalisi ngoba amaviki amabili aphelileyo uPresident weZanu PF uBaba Mnangagwa uthe sefuna ukuthi ama-war veterans enze khonokuyana ababekwenza ngesikhathi sempi. Lokho kutshengisa abantu ukuthi sebefuna ukudiliza lokubhidliza i-constitution bazifakele, sebefuna ukufaka i-political militia. I-constitution yeZimbabwe isobala ithi abaku-security services ngobani, hayi ama-private armies, hayi ama-private militia. Sizabona ukuthi abantwana laba bazafundiswa ukugebenga abantu, bazafundiswa ukutshaya abantu, bazafundiswa ukwenza ububi bonke kusenzela ukuthi abantu bahambe ku-2023 general elections sebedonswa ngemkhala. Ilizwe linjalo alisoze liphumelele. Yikho ke ngamafitshane sithi lokhu kukhombisa ukuthi ibandla leZanu PF selehlulekile, selifuna ukwenza okuyizimpi okuncinyani lapha lalaphayana. Abazali kheli bathwale nzima begongode ngabantwababo.
Njengoba lisithi uhulumende uqoqa udlakela, yena esithi ufuna ukufundisa abatsha laba ngembali yelizwe ebafundise njalo lendlela zokuziphilisa, liza kwenzani pho?
Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abaseduze leZanu PF iSADC kakhulu kababuye bazencedisana layo ngoba kuza kwenza ukuthi abantu bakwethu bengasebenzi, behlala bethukile njengomvundla, bengazi ukuthi elakusasa lizaba njani. Yikho ke kuza kwenza njalo economy, inotho yethu ibhidlike ngamandla, bese bekhala sebesithi kulama-sanctions, kanti ama-sanctions bayazibazela. Silokhe sikhangele kodwa lapho siyakhona kukhanya ngani kuzaba kubi kakhulu. Abantu bazakudla ingqoto zomlomo, abantu bazaswela ukuthi bazacatha ngaphi, ngoba bizani ngokwayo sisesaba izithunzi zayo, abasakwazi ukuthi bangathini ngoba wonke umuntu ongavumelani labo sesiba yisitha.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi kungamanga ukuthi baqoqa udlakela.
Okokuqala engakutsho ukuthi uhulumende wayevele ephambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe-National Youth Service, ingathi iprogramu naleyo ngendlela ukuthi uhlelo olungokubona kwami la ngokuba khona kwalo luhlelo oluqatheke kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokhu ukuthi ube lesikhalapho olumiswa khona ngoba sikhangela ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani. Singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele bakufundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi. Amboni ukuthi kungaba le ndlela ukuthi lolu hlelo lukhona ukuthi lufundise abantu batsha kanjani. Ngokubona kwami la ngikwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani. Singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba iAmerica ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani. So ngamafitshane mina ngathi uhlelo oluqathe kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu.
IMDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukuchaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka ipolitics lalapho ungafanele ukuthi sifakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutrainer kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi kutsho ukuthi cha abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu kachayo. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana laba bahamba kuNational Youth Service bafundiswa bona ukuchaya abantu. Injongo yangkhona ichasisiwe isobala. Even iMDC yona ngokwayo amboni ukuthi lo banxaye ukuthi ngabe isikhokhela kumbe lapho engakukungathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani. Ngibona ngani mina kuqathi kakhulu even labo abantwana abaku-MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundiswe ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini. Bafundiswe futhi njalo ukuthi bakwazi ukuthi uzube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe uthi ngelakho bekulavelela ngaphi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanza ukugcina ngathi ezenduwayo ezikhona kumbe inothethi yonke ekhona khonapha phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZanu PF.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kukaMbimbitho ngomnyaka ka-2019 ibutho lakweListeria lincediswa ngumanyano wamabutho eGlobal Coalition to Defeat ISIS lehlula amalwecatsha e-Islamic State kumbe i-ISIS edolobheni leBaghouz. Umnumzana John Godfrey isiphathamandla sakwele Melika esikumanyano wamabutho la njalo obona ngokulwisana lamalwecatsha e-ISIS uthi lokhu akutsho ukuthi yahle yaphela amandla i-ISIS. UGodfrey uthi ngomnyaka ofanayo amalechatsha la aguqula indlela asebenza ngayo ngokuya kuzwekazi leAfrika. Uthi abambisana lamalechatsha awe-Al-Qaeda lamanye emhlubulweni weSahel kwele-Somalia lamanye amazwe. Lokhu kwenza elemelika libambisane lamanye amazwe ukwenzela ukulwisana le-ISIS. Umnumzana Michael Gonzalez okuhlangothi lukahulumente weMelika olubona ngobudlelwano lezwekazi leAfrika uthi zinengi indlela zokulwisana lamalechatsha la okugqela ukwethula imibiko yokukhuthaza abantu ukuthi bangabi ngamalunga e-ISIS. UGodfrey uthi sekule minyaka emine bebambisana lamazwe athiyeneyo eleFrance lamanye belwisana le-ISIS kuzwekazi leAfrika. Uthi sekulesikhatshana besebenza lamazwe anjenge Democratic Republic of Congo, lele Mozambique, esabelweni seCabo Delgado, okulamalechatsha la athole senzima uZulu. Uthi bazasebenza ngazo zonke indlela emazweni athiyeneyo ukwenzela ukunqoba i-ISIS labanye babo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uncoma inhlanganiso ye Global Fund ngokuphathisa eZimbabwe kuhlelo zempila kahle. Likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.